Kona ukwakha awukaze kwaba kubi, kodwa inkinga esiyibonayo la yikuthi indaba ezinjengalezi ziyabe zifuna ukuthi zifakwe ebandla abantu bedibhate bebonisane ukuthi kuhamba njani, abanjani, kuyini okufunakalayo, kuyini okwenza ukuthi sicabanga ukuthi abantu bemuve bekwakha khona ngaphi izinto. Ngoba ngokubona kwethu sibili sile ama-problems amaningi njengelizwe. Ukuthi sigijimele kwasikhaphitola ngibona ngathi inkinga singedabila. Akulazuzo sibili ambuke ikucabanga kwabantu abadala sikela abazisebenzile abahlezi.
Okokuthi okwakathesi kunje lelokhu lingakatshelwa okusemthethweni ukuthi kokwenzakalayo lokho.
Uyabona i-city planning, because this is part of city planning. Like plan i-city enjenge-capital city. Kuyabe kufuna ukuthi kube ama-stakeholders bonke bebe-involved ukukhangela ukuthi iland efunakalayo ukuthi kungani sifuna ukusuka lapho esifuna ukusuka lapho esikhona esifuna ukusishiya khona. Then kukhangelisise ukuthi amanzi wathola ngapho, kukhangelisise ukuthi nxa sesizavula indawo kuyini inzuzo abantu abazayizuza, imali iyavela. But ngokwazi kwami engikwenza engikwaziyo, asikahlali njenge-cabinet salukhangelisisa udaba lo. Sapho ngokukhuluma ngendaba yephalamende ukuthi kufunakala iphalamende entsha, okuyiplani yakudala lakudala even singakangeni thina ku-cabinet. But ukuthi kuzafakwa amanye ama-facilities nokuthi imali iyavela ngaphi, ayisonto esayikhulumayo le.